lina lichona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami uChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mudenda Chilumbo isakhamuzi seBhinga olilunga lebandla lemthwakazi Republic Party esixoxela ngokuthi ibandla lemthwakazi Republic Party yilo athi lingaphathisa isigaba seBhinga ukuthi sithuthuke nxa lingavotelwa. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo womnumzana.
Ngiyabonga baba Chris Gande.
Njengomuntu ohlala eBhinga, uthini wena ngezombusazo ikakhulu nxa sikhangela ukubana isigaba seBhinga iNorth leSouth zihlala zinama MPs akwebandla leCCC?
Lelo liqiniso, iliqiniso elikhona. Into engifuna ukuthi ngiyifake egcekeni ngeyokuthi i-MDC ivulwa ngo-1999, the first electoral period yayo was in 2002. Abantu beBhinga singabantu ababehlezi sisekuhluphekeni, so thina we told ourselves ukuthi hayi sesilomesaya la, ngoba vele thina singabantu ababevele bejwayele ukuvotela izaphu kungakabi lo mbhuqazwe owafosa izaphu ukuthi ibe into a unit accord ka-1987. Thina from 1980 to 1987 sasivotela izaphu. So ukubuya kwe-MDC it was the better devil ngesikhathi sona leso. So into engifuna ukuthi futhi ngiyifake ibe esegcekeni ngeyokuthi o-CCC o-MDC sebehlale kakhulu kusitrago njalo kabala that political strategy, kabala that political muscle which is needed to deal with things which are divading my community. Sinanzelela ukuthi thina emuva ngale abantu were not aware ukuthi ibandla leZANU-PF lebandla le-MDC kumbe i-CCC angamabandla esiwabiza ukuthi ngama-replica party. Ngasibona okwayenzakalayo ngesikhathi kusifa ubaba uMorgan Tsvangirai. So we are saying all those who are still follow okwenzakala ngelokuzeni ku-MDC kumbe ku-CCC, they are wasting time. They are stomach politics. Thina into esiyaziyo ngeyokuthi for a transformative agenda for abantu bedinga ukuthi bechaphe umfula sibekwazi ukuthi ugesi esiwulungisayo ewange laseKaliba abantu uyakwazi ukuthi bashintshe ibizwe lokuthi Kaliba kumbe iKaliba balitshintsha bafake u-ara yabayikaliba khonokuyana okokuthi thina singabanikazi bakagesi asinike ugesi, ugesi uya-fly over to Mashonaland kusitshengisela ukuthi thina asibalwa njengabantu. So amabandla wonke lawa no-CCC laboZANU-PF siyafana star yishona hedma.
Lona ibandla lemthwakazi Republic Party lilosekelo yini khona ngapho eBhinga?
So i-MRP libandla esilifakayo, ibandla elile-charisma, elile-manifesto ekhuluma ngenkululeko nokuthi abantu bephushe ka-one kungabi lama-temporary measures. So thina sithi hayi labana abelokhu yengabantu besithi kule CCC kule ZANU la like especially CCC is a wastage of time. Sinama-councillors 25/25 for CCC, sinama MPs angu 2 lo Senate, but abala charisma to stop izinto zonke ezibi eziyenzwa iZANU-PF esigabeni se. Ngiyakutshela so indlovu ziphelile ziqedwa ngama-national parks bethengisa impondo ezambi, but sinama-councillors abale veto power eyokuba le ma-resolutions sinama MPs but bakhulume ngakho khono. I-tribalism is a red havo. Ungahamba ezesekariba, ungahamba ewange eelokuzini e-power station kumbe e-Colliers uzathola ukuthi abantu bakithi abaqhathi. I-management ivele Harare, i-management ivele Goromonzi, abantu bakithi bazasebenza ngani? But amabandla, ibandla ele-MDC livotelwe for since time immemorial, but akula change. Abala that manifesto ekhuluma ngeyokuguqula impilo zabantu bakithi. I-manifesto abalayo ngeyokulandelela injongo yabantu besitshonini in order for them to fulfill their grand plan of 1979 to let those who were meant to be suffering to die suffering. So yindaba ekhona baba Chris Gande, yindaba ekhona.
Lo-ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama ngu-Chris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, lilani.